lokho sakutsho sihlala sikutsho ikakhulu ohlala ekugcizelela lokho ngumsekeli kamongameli webandla lethu uTendai Biti okwaba nguminister of finance ehlale sitsho ukuthi ke imithetho elethwa ngumthuli ncube kayisebenzi yikho kunjalo ke kakumangalisi-ke nxa iZANU-PF kumbe uhulumende wayo esetshaye u-turn wathi yena i-US dollar kumele isebenze abantu bakhululeke ukuthenga ngayo. Kuvele indlela engazange imena leyo, abantu besivele sithenga i-US dollar ezitolo. Izitolo eziningi lapho abathengisa khona amafutha ezimota, okuthengiswa khona ukudla esingathi thina ngama-restaurants bekuvele kuthengiswa nge-US dollar kumbe nge-rand.
Njengabosomabhizimusi kuzaliphathisa kakhulu yini lokho? Sibona ukuthi iningi vele belikhala ngokusilela kwemali yelizweni lokuwa kwayo.
Ibhondi kayikho, ibhondi ibonakala kuphela nxa uhulumende esefuna ukuthenga i-US dollar, yikho ayikhipha khona ku-reserve bank ingene ezitaladeni, ingene kubosiphatheleni. Sokukuhle-ke nxa sebekufakile-ke kwaba yinto esemthethweni eyazakalayo ukuthi u-US dollar yesebenzayo. Leyo idola yeZimbabwe kumele ibuye nxa sokulungisisiwe. Okokuqala kumele kulungisiswe-ke esingathi i-governance ukuthi kambe ilizwe likhokhelwa kanjani, kube lelungelo loluntu, kube lama-exports, si-exporte, kukhangelelwe njalo ukuthi sibe lobudlelwano obuhle lamanye amazwe.